Oye ngumphathi ntambo obona ngokusetshenziswa kwemitshina yakulezinsuku njalo engumeli wenyanga South edalele parliamente umnumzana Super Mandiwanzira ubotshiwe namuhla esetheswa amacala enkohlakalo amabili. Amapolisa athi uMandiwanzira uzamiswa emthethwandaba kusasa. Umeli weMelika eZimbabwe umnumzana Brian Nichols unikeze isipho semali ezinkulungwane ezingamakhulu amane lamachumi ayisikhombisa ekhangelelwe ukusiza kunhlelo zokulondoloza ezemvelo esigabeni semaswingo. Inqabangxoza iyaqhubeka kubandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa phezu kodaba lwabosodolobho ikakhulu umsekeli kameya wakoBulawayo umnumzana Tinashe Kambarami. Abantu abedlula amachumi amahlanu babanjwe ngumkhuhlane wesihudo elokitshini leKambuzuma eHarare. Kuhlelo lwe-Livetalk namuhla sixoxa labasakhulayo abasanda qeda izifundo zaphezulu emakolishini lakumayunivesithi ngokuthi bayayithola na imisebenzi. Nxa ungomunye wabo njalo uloyisa ukungena kuhlelo usazise nge-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe ulobe ekhasini letu le Facebook ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa ilezindaba lezinye ku Studio 7 ngo 7:30 ntambama langu 6:30 ekuseni kumakakazi athi 909 AM 4930-15580 la ku 6080 kHz ku shortwave.